Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo esithandekayo olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 24 kuLwezi 2017 ngemini enkulu ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hi Emerson Dambu Zomnangagwa, swear that as President of the Republic of Zimbabwe, I will be faithful.
Umongameli weZimbabwe omutsha umnumzana Emerson Mnangagwa sefungile wathatha isikhundla sakhe.
Umnangagwa kumele ake ame isizana, ake akhethe icabinet eyiyo ezaguqula isimo seZimbabwe. Kunje asimthembi ngoba siyakwazi ukuthi ube ngumuntu onjani. Kodwa njengoba sengupresident akulanda singayenza.
UZulu uthi uMnangagwa kumele akhethe abaphathi ntambo abalohlonzi abaza kwenelisa ukuvuselela umnotho. Ingcwethi zithi ukuze uhulumende omutsha aphumelele kumele ehloniphe amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weZimbabwe omutsha umnumzana Emerson Mnangagwa sefungile wathatha isikhundla sakhe. UMnangagwa ufungiswe ngumahlulo omkhulu lamuhla emini emkhosini oqhutshelwe eNational Sports Stadium eHarare. Asizweni ethatha isifungo.
Hi Emerson Dambu Zomnangagwa, swear that as President of the Republic of Zimbabwe.
Mina Emerson Mnangagwa ngiyafunga ukuthi njengomkhokheli weZimbabwe omutsha,
to Zimbabwe, and obey, uphold and defend.
Ngizayihlonipha imithetho yelizwe njalo ngivikele isisekelo sombuso.
And that I will promote whatever will advance and oppose whatever may harm Zimbabwe. That I will protect and promote the rights of the people of Zimbabwe.
Ngizawavikela amalungelo abantu beZimbabwe.
That I will discharge my duties with all my strength to the best of my knowledge and ability and true to the dictates of my conscience, and that I will devote myself to the well-being of Zimbabwe and its people. So help me God.
Kungincedise nkulunkulu. UMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzimisele ukudlelana lawo wonke amazwe womhlaba.
No nation is, can or need be an island. Isolation has never been splendid or viable. Solidarity and partnerships are and will always be the way. We are ready to embrace each and all on the principles of mutual respect and common humanity. We will take definite steps.
UMnangagwa uthembise njalo ukuvuselela umnotho welizwe.
The bottom line is an economy which is back on its feet. Only that way can we recover this economy, create jobs, reduce poverty for all our people who must witness real positive changes in our lives. In the immediate, the liquidity challenges which have bedeviled the economy must be tackled head-on. Real solutions being generated as a matter of urgency. People must be able to access.
Umnumzana Emerson Mnangagwa ekhuluma namhlanje ngemini enkulu. Ukuhlaziya amazwi akhe sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani uPresident Mnangagwa akhuluma nga izinto eziningi kade ngingazikhangelele, ngibona ngani bengizikhangelele ukuthi azitsho lezi ngoba ezama ukukhombisa amanye amazwi ukuthi ubudlelwano buye buphumelele busiya phambili. Njalo nxa sikhangela ukuthi uminista waseBrithani uthunyiwe ukuthi aze ayefika khonale, siyazi ukuthi ingxoxo okade layo laye yiphi, njalo siyazi ukuthi uPresident Mnangagwa ubexoxisana lo ambassador umeli weBritain eZimbabwe emavikini amalutshwane adlulileyo. Sibone ngani hayi inkulumo azikhulumileyo besizikhangelele, kodwa nakho kokunye okufanele sikuqakathekile iqakathekise ukuthi kathi yena vele ubekusenzakalani ungakhangele ela ukuthi akazange akhulume ngitsho kancane labamelela amabandla laphikisayo abafakela bo njengabathungameli bebantu beZimbabwe kumbavuma ukuthi bakhona babuye ukuzothokoza laye. Njalo kakhuluma kangako ngendaba zokuthi kufanele kulungisiswe indlela ukhetho olumenywa ngayo kweZimbabwe, ngoba indaba eqhathe kakhulu ukukhuluma ngokuthi ukhetho luza kuba khona nje kuphela.
Uxwayise amabandla ezombusazwe ukuthi kumele etshiyane lodlakela kuyiwa kukhetho. Singathi sezimisele nawo kwehlukana lomkhuba weZANU PF odlakela.
Vele khona ukuthi abantu kufanele bachiyane lo dlame lo former president umgabo behlale kutshilo, kodwa nxa sokusenziwa sibone kusiba nomahluko omkhulu. Besuka besithi abamabandla ezombusazwe aphikisayo abaloduko abenza kuhluphe kube lo dlame. Ngibone ngani angibonanga, angizwanga lutho olutshiyene kangako olutshengisa ukuthi uyasola indlela amasosha ayenza ngayo nxa ebopha abantu kathesi abathwaba la macala kade besebenzela noPresident Mugabe. Njalo le ndlela abathukwa ngayo, le ndlela abaxothwa ngayo kuZANU PF, lokuthi khona ukuthi kazanga atsho avuma ukuthi abakhokheli bamamandla aphikisayo babuyile ukuzothokoza laye, khonokho ngibone ngani kwenza ukuthi uzange uchaya inje fihlumphini.
Uthe njalo uhulumende wakhe uzasebenza gadalala imali ibuye itholakale njalo emabhanga. Ubona ekwenelisa lokhu njalo kungathatha isikhathi esinganani?
Ngibona ngani kuzamthatha isikhathi esincane kakhulu, ngoba ngile mbiko engiyizwayo ukuthi le imali eyayingazange iphume ivela eChiatwa ibuye kugovernment kamgabe yayivele ifakwe eceleni ukuthi izaphenduka nxa umgaba ngaphuma, ukwenzela ukuthi umuntu oyabe ethethe over babe vele belungiselela yena uPresident Mnangagwa, umuntu oyabe ethethe over aphangise asukumise i-economy ngaleyo mali. Nxa lezi ndaba engizwayo ziliqiniso zitshengisa ukuthi hayi i-economy angayisukumisa nje kungasukuza tshwala.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yincwethi kwezombusazwe. UZulu weZimbabwe uthi umongameli omutsha umnumzana Emerson Mnangagwa kumele akhethe abaphathi ntambo abalohlonzi abazakwenelisa ukuvuselela umnotho welizwe. Kubika uGibson Bebe.
Okhangelele ukuncintisa kukhetho oluzayo edinga ukuba ngummeli weumzingwane edalela iParliamente elilunga elizimeleyo umnumzana Ronald Moyo uthi umkhulu umsebenzi uMnangagwa abhekane lawo. Umoyo uthi ukhangelele ukuba uMnangagwa asebenzelane labantu abalohlonzi njalo abalolwazi olujulileyo oluzathuthukisa impilo kaZulu abafana lomnumzana Gosana Moyo lomnumzana David Coulthard. Uthi ababili laba ngabanye babantu abamsulwa abathembekileyo njalo. Wengeze wathi angenza iphutha lokusebenza leningi labantu ababesebenza lomgabe uyabe ezigwaze ngowakhe, ngoba uZulu elakho ukungamvoteli kukhetho oluzayo.
Angayenza iphutha lokubana asebenzisane labantu iningi lalabo abasebenzisane lomgabe. Ngokubona kwami engayenza njalo uyabe ezilengisile, ngoba ngesikhathi sokhetho oluzayo kuyaye kusobala ukubana abantu bazabe bazamkhipha. Ngakho ngokubona kwami kumele akhethe iCabinet elabantu abazimiseleyo ukusebenzela ilizwe leli, ngoba sonke siyakubona ukubana liyopha njalo liyasilela nxa sesikhuluma ngezomnotho.
Amazwi kamoyo agcizelelwe yisikhulumeli sabasha ebandleni le-National People's Party, uKhulani David Ndlovu, yena oxwayise uMnangagwa ukuthi kumele ehlukane le mikhuba kaMgabe ekukhetheni idale labaphathi ntambo bakhe iCabinet.
UMnangagwa kumele ake ame isizano, ake akhethe iCabinet eyiyo ezaguqula isimo seZimbabwe. Kunje asimthembi ngoba siyakwazi ukuthi ube ngumuntu onjani, kodwa njengoba senguPresident akula nto esingayenza. But kumele abize wonke ama-opposition parties ahlale lawo phansi bavumelane ukuthi masithi siyafaka u-finance minister, sifaka u-finance minister onjani.
Omunye njalo osakhulayo uThembelihle Nyathi uthi uMnumzana Mnangagwa kumele akhethe abaphathi ntambo abathembekileyo.
Esikufunayo lapha kugovernment liyazayikhetha, kumele ibe inclusive and kube ngabantu abathembekileyo. Sesizwele thina ngamasela abantu bezayo, kunini shiwa betshontsha izinto kungabhenefithi lutho. Akungeni abantu be-MDC, akungeni ama-candidates azimele odwa independent, akungeni lawo wonke o-MDC i-Welshmen abakamjuru abakadabengwa. Sike sibone i-new change. And into enkulu kakhulu esikhala ngayo, sicela abantu abatsha bakithi abafundileyo
abasakhulayo labo kumele babe lesabelo kuhulumende kaMnangagwa, baphiwe njalo lezikhundla ku-cabinet, ngoba ikusasa leZimbabwe lisezandleni zabo, kutsho ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlungisi Dube. Abaningi bathi unzima umthwalo osemahlombe kaMnangagwa, ngoba kukunengi okumele akulungisise ngokuphangisa ukugoqela ukuvuselela umnotho welizwe oseliminyaka qe ngamadolo. Imele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Umsakazi we-VOA iStudio 7 ulethulela indaba ezitshisayo ngokwenzakala eZimbabwe kulandela ukuhluthuna intambo zombuso Libutho. Lalela izindaba ngo-6:30 AM, 2:30 PM nango-7:30 PM eZimbabwe. Lingasixhuma kumagagasi athi 909 minimum wave, 4930, 1580 laku-6080 shortwave frequencies. Silethulela indaba lezi lemakhasini okuzilibazisa awe-Facebook athi BOA Ndebele le-VOA Shona. Sicela lisithumezele konke elikubonayo lapho elikhona.
Uzulu wemandebeleni uthi uloyisa ukuba uhulumende kaMnangagwa alethe intuthuko kulumango achiyane lobandlululo obelusenziwa nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Abantu abaningi emathebheleleni bathi lanxa belokudana ngokungena kaMnangagwa embusweni, bakhangelele ukuthi uhulumende wakhe alethe intuthuko njalo engaze abandlulula njengomnumzana Robert Mugabe. Bathi uMnangagwa bayamzonda ngoba izandla zakhe zibomvu ngegazi labantu ababulawa Libutho leGugurawundi ezabelweni zeMandebeleni laseMidlands. Eminye yalimbono ivezwe ngabameli benhlanganiso ezizimeleyo ababambe umhlangano eHarare International Conference Center bexoxisana ngabafuna kulungiswe nguMnangagwa lohulumende wakhe, ikakhulu okuphathelene lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu, ngoba besithi sesiside isikhathi bebuswa ngocuku. UMnumzana F. Ncube uthi baloyisa ukuba uMnangagwa abuse ngendlela eyehlukene lekaMgabe njalo asebenze labantu bonke kuvuselelwe umnotho weZimbabwe kutholakale lemisebenzi.
Sikhangelele kuye ukuthi kube lenguquko enkulu ekuziphatheni kwakhe, ukuthi angancindezela abantu, angabulala abantu, angadilizi umkhono noma angadilizi impilo zabantu.
Unkosikazi Abigail Mupambi yena uthi uhulumende omutsha kumele abuyisele ilizwe endleleni eqondileyo, kulinywe njalo kuvuselelwe amabhizimusi kobulawayo eHarare lakuwo wonke amadolobho elizwe. Uthi njalo abesifazana labo kumele baphiwe amathuba alingana labesilisa.
Ngimbona ubaba uMnangagwa ezazama ngazo zonke indlela ukuthi athende ezintweni ezigathaza abantwana beZimbabwe.
UMnangagwa kumele asebenze gadalala, adlelane kuhle namanye amazwe ilizwe liphume edakeni elikulo. Kutsho umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuqakathekile ukuthi yena ebengiyozehlisayo njalo etshengisa abantu ukuthi ubukhokheli bakhe butshiyene lobukamkayo.
Abanye bathi uMnangagwa kumele abizele ukhetho olumsulwa oluzasuthisa amabandla aphikisayo lozulu jikelele. Omunye wabo ngosakhulayo uMbonisi Gumbo.
Akungabile NTA le abayicabangayo kodwa abize ukhetho olufree and credible.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa yena uthi kunenye okukhangelelwe nguZulu kodwa okumqoka yikubusa ngenhlonipho. Ilizwe lonke lomhlaba jikelele kusukela emabandleni ezombangazwe abalweli benkululeko abezokholo omama abasakhulayo osomabhizimusi laye wonke umuntu bakhangelele iZimbabwe enhle njalo elentuthuko kuhlanganisa lokulandelwa kwesisekelo sombuso esitsha. Ngimele iStudio 7 iseHarare ngingu Anastasia Ndlovu.
Emangweni weGwanda lezansi eMandebeleni khona abantu sebeveze imbono etshiyeneyo ngekusasa leZimbabwe elikhokhelwa nguMnangagwa. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Ukujabula obekudlulise amalawulo okulandela ukukhitshwa kwamnumzana Robert Mugabe embusweni libutho sokudlulile njalo iningi selibhekane lekusasa elikhokhelwa nguMongameli Mnangagwa. UZulu eMandebeleni uthi kuningi akukhangeleleyo ukuthi kwenziwe ngumongameli omutsha lo hulumende wakhe kulesi sabelo, ikakhulu ngodaba lokuphatheka kwakhe bumbhuqazo wegugrawundi. Umnumzana Joseph Mazondo isakhamuzi seMawane njalo uthi uMnangagwa sengazithoba inhliziyo zamaNdebele nxa engaxolisa.
Nalamhlanje liuba sikhuluma kanje sesaba silokhu sikhumbula yona lani into abasiyenza yona.
Unkosazana Yoliswa Moyo ngosakhula ayo ongasebenziyo ohlala edolobheni leGwanda uthi ufisa kuvuleka amathuba emsebenzi kulesi sabelo layasebenze nelise ukuphilisa imuli yakhe.
Ama-jobs kube lemsebenzi kungayehlisa ama-criminal records and futhi abantu abangaba ama-youth engathola imsebenzi.
U-Reginald Tembo ngusakhulayo layo uvumelane lo mamoyo.
Sihleli kanje siphethe ama degree awe ama university kodwa akula msebenzi esiyitholayo.
Unkosazana Tetso Mdluli sakhamuzi sesimbuka eGungwe njalo uthi yena ufuna uMongameli Mnangagwa eqhakathekise udaba lwentuthuko yemaphandleni.
Akhanye esenzela le bridge ngale e-new border ngale emlambapheli lemgwaqo kumele i-renew konke lamagetsi wona lawa alokho aphekwayo akukhanyi lokuthi kwenzakalani.
Umnumzana Sidney Sibanda wafundela ububalisi kodwa kakaqhatshwa. Yena uthi uhulumende kaMnangagwa kumele adlelane lawo wonke amazwe ukuze ahuge abamabhizimusi kuvuleke imisebenzi hatshi ukubheka kwele China kuphela njengomgabe. Isakhamuzi semakoko unkosazana Loveness Nathi uthi ukhangelele ukuthi uMnangagwa abuze ngelabandlululo.
Kungabi ukuthi uMnangagwa ukhangela iMashonaland yodwa, athathe konke from ePlumtree khona le kuze kuyefika eBeitie Bridge. Thina sinje khonapha sisisemakokwe imigwaqo ifile. Ukusuka lapha ngisiyafika kafusi asila zibhedlela asilani lezikolo azikho.
Umnumzana Thabang Leya oqoqela athe seBed Bridge uthi yena kula kukhangelele kuMnangagwa ngoba bezimbila zantabane lomgabe.
Mna ngikhola ukuthi uMnangagwa kulolutha azasenzela lona olutha.
UZulu uthi ufisa impilo engcono kulala abayephila phansi kombuso kaMgabe njalo uzahlale evule inkophe ukuze abone inguquko ezabakhona. NginguVusisizwe Mkhwananzi wendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kunengi ezikukhangeleleyo okumele kwenziwe ngohulumende omutsha ukuze umnotho uvuselelwe kanti njalo kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Kubika uBenedictine Hlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi labezimbabwe kule South Africa limchayela ihlombe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngokuba ngumongameli wokuqala ngemva kwamongameli Mugabe obuseminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa. Abaningi bathi umbuso kwamongameli Mugabe yiwo wenze iningi labo labaleka elizweni ngenxa yokuhlukumezwa kwezombusazwe kanye lokuwa kwezomnotho, yikho nje bethabile ngokuphela kwawo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Marshall Sankaru ongumgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Business Forum in South Africa uchayela umnumzana Mnangagwa ihlombe sithi bakhangelele inkululeko kikho konke.
Mongameli omutsha Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa sithi amhlophe ngomsebenzi omuhle oyenzile, sithi bayethe siyakujabulela kanti futhi siyakuthembisa ukuthi sizokusekela.
AbeZimbabwe laba bathi kunengiki abafuna umongameli omutsha abenzele khona. Eminyakeni edluleyo abebephikisa uhulumende kumbe belembono otshiyeneyo lebandla elibusayo bebetshaywa, besethuselwa, bebulawa iningi labaleka elizweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Sifiso Khulumani uthi bafuna umongameli omutsha ethula umbuso okhululekileyo ozakwenza babuyele ekhaya bengesabi ukuthi bengasuselwa amanqe.
Engingafisa ukuthi asezele khona thina njengeziphepheli ikuthi kube namathuba emsebenzi ezweni, sikwazi ukubuyela nathi sithole ukusebenzela emakhaya ethu, ngoba siyiziphepheli kodwa siphephanga la esikhona, ngoba akuphephanga amazwe sikiwo awanakho ukuthula njengelizwe lakithi. Singakho nje siyila esikhona ngomumo welizwe kodwa asingathandi.
Cacangela ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe esifika izigidi ezimbili ezihlala kwele South Africa. Iningi lalaba bantu abakaze bavote njengoba uhulumende kamongameli Mugabe ubengavumi ukuthi babhalise lokuvota besemazweni. Umnumzana Khulumani uthi bafisa umongameli omutsha aguqule konke lokhu.
Isifiso edengilaso ukuthi abantu abasemazweni bevote bekhona le emazweni, bevunyelwe ukuvota besemazweni. We need to be united. You have to bury laba bantu ababulawa ngesikhathi seGugurahungu. And then uconsider indaba yeseBhalakwe mine as a president who's consent ukutshintsha isimo selizwe.
Bakhona-ke abasuka ekhaya ngenxa kuswela imisebenzi beza kwele South Africa bezodinga amadlelo aluhlaza. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi bafuna umongameli omutsha adale amathuba emisebenzi ukuze babuyele ekhaya bayezisebenzela behleli lemuli zabo lezihlobo. Ngakwelinye icele, intatheli zindaba zeZimbabwe ezacina zibalekele kwele South Africa zithi zifuna inkululeko egcweleyo kwezokwethulwa kwemibiko ukwenzela ukuthi labo babuyele ekhaya bayesebenza bekhululekile. Melestudio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Lanxa bebanengi abamukela uhulumende omutsha, abanye bathi bazajabula nxa kuthe kwenziwa ukhetho luka-2018. Kubika uBathabile Masuku.
Umcimbi lo ubuhlanganise inkokheli zamabandla aphikisayo, inkokheli zebutho, omangameli bamanye amazwe ababalisa oNamibia, Mozambique, Zambia, Botswana, ingatsha ezehlukeneyo zikahulumende kunye labameli benkolo ezehlukeneyo. Umongameli Mnangagwa ugcotshwe nguChief Justice Luke Malaba. Lokhu kuyinto eyinhlekisa kwabanye ngoba uMnangagwa wazama ngazo zonke indlela ukuvimba uMalaba ukuthi athathe isikhundla sokuba nguChief Justice. Isikhulumi seHarare Metropolitan Residents Forum uMavela Sikhumalo uthi uZulu ujabulela into angayaziyo ukuthi isukela ngapi, ngoba kusobala ukuthi omongameli Mnangagwa ungene ngendlela ezingalunganga. Osakhulayo unkosikazi Precious Gombera uthe ukugcotshwa kuyinto ayijabulelayo njalo ukhangelele ukuthi uMnangagwa ahlonipho amalungelo abasakhulayo.
Ikuthi umongameli eqinise i-economy yethu lokwenzela ukuthi ama-youth ethu eZimbabwe athole imisebenzi. Engakwanisa khonoko, hayi mina vele sengiyabe sengi-right.
Umnumzana abekezela Maduma Funzwayo oweGwanda uthi uyajabula kakhulu ukuthi ilizwe selithole omunye umongameli njalo ukhangelele ukuthi kube lo tshintsho elizweni. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Dumisani Nkomo uthi uMnangagwa udume ngokuba nguntando ayiphiswa njalo uthi abantu akumelanga bamuphe ithuba lokuthi abachaphaze futhi.
Kusinika imizwa etshiyeneyo, mina njengomuntu owazalo wakhulela eMathebeleland kungikhumbuza isikhathi seGugurahundi.
Ukugcotshwa kukaMnangagwa kuqondane lomhlangano we-National People's Convention okuqoqwe zinhlanganiso ezizimeleyo eHarare ukuze bahlanganise izifiso zikaZulu bese bezinikeza uhulumende omutsha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguBathabile Masuku.
Umsakazo weVOA Studio 7 ulethulela indaba ezijisayo ngokwenzakala eZimbabwe ulandela uhluthuna intambo zombuso libutho. Lalela izindaba ngo 6:30 AM, 2:30 PM lango 7:30 PM eZimbabwe. Lingasixhuma kumagagasi athi 909 minimum wave, 4930, 1580 laku 6080 shortwave frequencies. Silethulela indaba lezi lemakhasini okuzilibazisa awefacebook athi VOA Ndebele leVOA Shona. Sicela lisithumezele konke elikubonayo lapha likhona.
Ngumsakazo wenu umsakazo we Studio 7 silethulela izindaba zeZimbabwe ngemini enkulu lamhlanje silazisa ngokufungiswa kuka mnumzana Emmerson Mnangagwa esiba ngumongameli. Tanga pazi behlabela ke kamnandi bekhokhelwa ngusinini ngwenya bathi ayikho enye indawo efana lekhaya. Ngempela ekhaya kusekhaya. Sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukanisi, khangele bezihamba phambili. Secotshiwe wathatha isikhundla sakhe sokuba ngumongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa. Siluqhubeke lapha ohlelo lwethu, asibeni sonke ngo 7:30 ntambama kwezinye njalo izindaba olivalelisa yongo ntungamilinkomo.